abantwana besikolo abatshengisele lamhlanje baveze ubuhlungu ababuzwayo ngomumo okhona elizweni bethi uhulumende kumele angenele athathe inyathelo ngoba impilo zabo ziyatshabalala kancane kancane nxa lumumo ungalungisiswanga ngokuphangisa. Omunye wabantwana abafunda eNjube High School, uNdalwenhle Ngwenya, uthi uhulumende kumele angenele ngalokhu okwemfundo yabo ngoba labo kungaphezu kwamandla abo.
Thina nje abantwana besikolo siyadubeka kakhulu ngendlela izinto ezenzakala ngakhona lapha eZimbabwe. Ama-teachers awekho esikole and thina siyabhadala i-school fees. Abazali bayakhompleyina ukuthi i-school fees siyadura and mina lapha engihlala khona ngiyagada every day ngibuya esikolo only to find ukuthi ama-teachers awakho esikolo sakhona. So it's a challenge for me nasebazalini ngale. They're supposed to provide ukudla endlini for us and pay school fees for nothing. So into esikhala ngayo ukuthi i-government izame ukulungisa izinto. Siyacela lingenele ngoba into eyenzakala lapha hayi nathi ngaphezu kwamandla ethu.
Omunye njalo ongumfundi uBlessing Moyo uthi ukhitshwa imali eziningi ukuthi bafunde kodwa akulalutho abalutholayo.
Thina njengabantwana eNjube High abazali babhatala imali ezinkulu but asifundi and babhatala imali eziningi since izikolo zavulwayo asake sifundi zibuya zikahlala. Isinkwa siyadura, umphako uyahlupha. So because uyenze that demonstrator namhlanje ukuthi izinto kazitshintshi.
Unkosikazi Sibongile Chuma ungumzali uthi abantwana bathi bafuna ukufunda ngoba ababalisi bekhalele umsebenzi bethi iholo abalitholayo lincane kakhulu.
Abantwana bathi abafundi balethu isi bengafundi. So abantwana bafuna ukufunda bathi bayabhala bazaseyile. Yikho abakukhalela abantwana. Bathi amatisha asemali ncane abaholi. Imali yamatisha incane. So thina lathi njengabazali sesikhaliswa ngamafizi esiwabhadalayo 430 mina ngifaka uform 1. La mabhuku maningi ngwabangcwaba ngithengile amabhuku ayinqumbi amaningi ukuthi nako amabhuku umntwana ahambe esikole umntwana utshesa.
Omunye wabazali unkosikazi Sithabile Maphosa uveze ukuphatheka kubi ethi yena bazame ngamandla onke ukuthi bathenge konke okufunekayo kodwa akulalutho olwenziwayo.
Uyabona yena ngiphatheke kabi njengomzali. Le nto eyenzakala esikolo leyi ayikho right. Kumanje sizame ngawo wonke amandla esilawo ukuthi ama-inform usithenge amabhuku usithenge but abantwana kathesa ukuthi bahambe esikolo amatisha kuyo. Asazi ukuthi kwenzakalani, asazi ukuthi kuze kube nini. Phatheke kabi okunye okungayenziwa.
Abantwana bezikolo edolobheni lonke lakoBulawayo bakhala ngokuthi umumo oselizweni okwamanje kuhlangothi lwezemfundo uludubo hathi abazalini lababalisi kuphela kodwa nakubo bonke asebevuka mihla ngemihla besiya esikolo behambela ukuya kwejisa bengafundi. Iningi lababalisi abakho ezikolo ngoba bezophisana ukubuya emsebenzini ukuthi lalabo abayabe bekhona bengafundisi bekhala ngeholo elincane abalitholayo. Uhulumende uhlala ekhala ngodubo lokuswela imali ethi genelisi iholo elifunwa ngababalisi. Asenelisanga ukukhuluma lomphathintambo wezemfundo umnumzana King Mathema ngokutshengisela kwabafundi lokhu ngoba ubengasabeli umakhalekhukhwini wakhe. Imele Studio 7 yikoBulawayo ngokuthabile Masuku.